Pele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapounds. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngitshe nxa ukuthi imali yekhaya izabuya. Kusakhona okunye okumele kusizekele kube nempahla.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kwele Melika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha ngebe khona kuma provincial elections baya vunyele ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelo kanjalo kumbe sokukhanyana kwinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba seMashonaland West kubandla leMDC sikhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla. Sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi ogazela iminyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni elemelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eZimbabwe alitholi incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli izindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kweleMelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. EZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho elizwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho elizwe.
Ah, mina ngikwami ngidla lapha ngibona ngani isikhathi sokubana ukutholakala imali yekhaya isikhathi sangkhona sesifikile. Ngoba sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngitshe nxa ukuthi imali yekhaya izabuya kusakhona okunye okumele kugcizekele kube nempahla kubambe sibi lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwamafactory emaindustry kuvuselele leyinye imkhono yomkhonomi enjengokulima ukwemba izinto ezingani ezilemali ezithengiswayo njalo kukhangelwe bona kuyalungiswa into zokugebenga lezi ozokuthi xa ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhizinisi amabhizinisi lokusebenza kahulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo igcina isicitshwa abanyo zero. Ubona ungani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana i-danger yokuthi khona khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana le inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi yi-monetary policy. Kukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sesikubona ukuthi uhulumeni ngenxa yekwenza lokho yikho kusuka kanjani lenku lohlupho lokuthi sokuba le mali eningi egijimisani into ezilutshwane lokho kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele ukuqondakala okwana ukuthi inhlanganiso nane-Reserve Bank inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho, bexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwebond le-RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanqa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele iStudio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Hayi, eqiniseni baba, amathembu nganasiselayo, amathemba siselayo, sesikhomba ukuvuma konke wathi akuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right yikuphi, ngoba kuyena lele elalikhona imali sasile thembu ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili i-right. Hawu kathesi ha ayisathengi
ye. Kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku? Isindo sayo sizwa kuthiwa ngasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo, kuliqiniso yini njalo kuhamba njani
imali njengezitolo? Sokuba ama-rate asekhwele kakhulu ba, abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze ama-rate kakhulu kudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo uma ushopa nge-US dollar, i-rate yesitolo is 450 kwezindawo 430, phandle kuba siphatheleni i-rate isukubo 360, 370. So kuba abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitoko athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyikuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa, awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye? Akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafani lalezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa baba. Imali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe, isebenza khonapha ekhaya.
Lo-ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla le-MDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. Umnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcini sihlalo webandla. Umsekeli kamnumzana Chamisa umnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. Umnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kwele Melika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela umnumzana Komichi, umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lo nkosazana Paulina Mpariwa. Umnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele lo mnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle, ukhanyana nakubanga le ndubeko eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota, into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga. Kukhanya ngani abantu bebelungisele, ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe kukhona ukuthi abantu kabasuka ngaba bathola kade bekufiswela kodwa khanya ngani hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela isebenze ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijene amaphrovinsi ajiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo.
Kho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha.
Kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube nale ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele. Kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo baqambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. Okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kuprovince emkhethileyo.
UPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa kanjani kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona akukho akusinto ngakho emthethweni njalo abantu nxa ukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona lanxa engekho ngakho kangiboni ukuthi udubolo ngabe lungaphi kulokho kungafenani abantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America ku Congress yase America ube ngeke uPresident Chamisa kodwa ukhethiwe.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina ukuqhamuka udlakela abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali yokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokho akuthembisayo.
Kunzima ngoba ama shop ethu aluthwa ngoJanuary kuyadanisa ukuthi ihulumende ayi-act ngalutho. Uhulumende wethu wathi sibisa ama-forms submit ukwenza ukuthi basinike ama-loan ukuthi siqalise ama-shop but akula action enziwayo. Kuyadanisa ukuthi babesithembiselani into abangaseze bakwanisa ukuyifeza. Siyacela ukuthi ngabe iyayenza i-action masinyane i-government isiphathis kwalile kumbe imali yangkhona sebeyidlile njengoba bengamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo omunye njalo wabalahlekelwa yimpahla uthi ngeviki edluleyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amaforms ethu amaloni kuhulumende asazi kumbe sizathola imali kodwa ke isikhathi sesiside sho silokho silindile. sasize sahlanganisa lapho nalapho ukuthi lathi sikwanise ukuthi sime ngenyawo zonke.
Umnumzana Admire Ngwenya othengisa omakhale khukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yama-rates isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho ye-rate ekade ikhona ekuseni. Ntambama siyatshintsha ufica i-rate siku-400 umangala ukuthi kathi njengoba sengitshayilo sikangaka utshayilo siyenxa utshintshwa kwama-rates. So and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni. Osiphatheleni bakhona bakhinyiswa ngamapholisa la bengafica utshintsha amapholisa akhona la afike ehle akubophi. So iludoro esihlangane lalo lolu sitshintsha lokuthi kuma-supplies ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsambambo oziqhatshileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shop yempahla uhlupho esihlangana lalo ngama-rates awemali akhwela every day and then sigcina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane. Uma sithi siyathenga futhi izimali kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa. So yizinhlupho esihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa yimpahla ngozibandlela bathi lokho bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga imali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo. Lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babosomabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni eye IMF le World Bank kanye lombiko kamphathi ntambo wezemali yokuthi eZimbabwe lizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi uyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League kuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo yincitshi zomdlalo yenguqu zithi impumelelo yomdlalo wakusasa ozagqotshelwa enkundleni eBarber Fields izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco seligi. Nyakenye emdlalweni ofanayo iqembu leChicken Inn linqobe leDynamos nge-1 kanye enkundleni eBarber Fields. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo. Uyehlelwe ukuba idlalo kusasa iqembu leTel 1 lizemukela eleZPC Kariba ngasemandava kuthi ele Harare City lizadlala leli Highlanders enkundleni eRuvaro. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esikodlweni.
Sihlala sile njongo yokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo. Kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kwisizini yonke idlala indima enkulu kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo bekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngoba inkundla bekumele udlalelwe kuyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse. Ngensonto lakho umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leChapungula odluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leWangeli zemukelele inkezi Platinum Stars ngaseColliery, iqembu leRentals lizadlala leliyada ngaseRufaro ukuthi iqembu leTriangle lizaqhekelana leleManyika Diamonds ngaseKipo. Ngomvulo iqembu leMshwane Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azaphatheka kumidlalo yokudinga intshanje zwezekwazi lase-Afrika azadlala njani emncintiswaneni ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu afakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuliqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okulwe liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa ele-Nigeria, ele-Morocco, ele-Senegal kanye lele-Tunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa ele-Democratic Republic of Congo, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Ivory Coast, ele-Guinea kanye lele-Algeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa ele-South Africa, Uganda, Benin, Mauritania, Madagascar kanye lele-Kenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abalisa ele-Namibia, ele-Guinea-Bissau, ele-Angola, ele-Tanzania kanye lele-Burundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kumidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, dilambaling komine wena. We baba, gonze magulom saba. We baba.
Woza Friday buhlelo lwe Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uGazeli Mnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuNtungamili Inkomo esipha loludaba ngokugcweleyo.
Leli lidlalate likagazi elimnyama elesivili njalo lilengoma ezilichumi lantathu ezigoqela indlikizane le elizibulo ledlalate ethi ngengoma. Yona ingubani kahle kahle linsizwa?
Ugazeli Mnyama insizwa ekuqhamuka phansi lena kwelasekhezi. Igama lokuzalwa nguTiyambiwe imfoka Ncube kusho kuPhalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMaskandi ngoba umculo kaMaskandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngitsho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya, ngakho wasuvele wahlala ungaphakathi kwami waze wathuma sengithenga khula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJazz Maraveni afunda ukudlala wona umculo kaMaskandi.
UGazeli Mnyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngitsho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. ingoma ugazi uhamba lo Rachel kodwa ingubani ke lintokazi
uRachel ngintombazana engahlangana la ngimuzwa ecula kamnandi kumculo wegospel kodwa kungintombazana wakabe ngisho nedlala deli lodwa asengithanda ukuthi ngisebenze la kuleli dlala delami ngoba ngifisa ukubana la afinyelele ebantwini emculweni wakhe
atholakala ngapha amadlalade yakho gazi
idlalade lami leli liyatholakala lapha koBulawayo kukhona 4th street or 5th avenue Cell Media Shop lapha elitholakala khona elithengiswa khona ma okoBulawayo abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785391096 0785391096
Hayi siyabonga thwasa lika Jays uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo Woza Friday silethulelwe nguNtungameli Nkomo singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwelemelika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asigqibaneni njalo asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye okakathese ngelitshiya ku Studio 7 Live Talk igama uChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.